ibandla leMDC Alliance namhla liqhubeke ngohlelo lokukhulumisana lozulu wesigaba semasingo kungakhathalekile lezehlakalo ezenzakale ekuqaleni kwayo naleviki kulesi sigaba. Ingcweti kwezombusazwe ezigqumele Studio 7 zithi izehlakalo zodlakela ezenzakele kuleviki zibe zasobala ukuba ibandla leZANU-PF lifuna ukusebenzisa udlakela ukuvimba abamabandla aphikisayo ikakhulu leMDC Alliance ukukhankasa emakhaya. Zithi ukhetho luka-2023 luza kuba nzima ukwedlula olomnyaka ka-2008 lapho kwafa abantu abaningi ngemva kokuba ibandla leZANU-PF linqotshwe ekhethweni lwamalunga edayela ephalamende. Kwasekusiba lokhetho lwesibili, i-runoff phakathi kukamunye umnumzana Robert Mgabe lomunye umnumzana Morgan Tsvangirai. Utsvangirai wagcina eshiya ukuncintisa kulolu khetho ngenxa yodlakela lolu. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Mlungisi Dube uthi okwenzakele emasingo kuveza sobala ukuba ibandla leZANU-PF lizimisele ukwenza loba yini ukuba linqobe ukhetho.
Udlame oluyenzakala endaweni ezigoqela kakhulu imasingo oluyenzakala ezinsukwini ezidlulileyo kuyasidanisa kakhulu nxa sikhangele ukubana imbali yeZimbabwe ilama sikhathi sokhetho kuba labantu abaningi abasuka belinyazwe belahlekelwe zimpilo sikhangele iminyaka enjengeminyaka ka-2000 to 2008. Kuyinto edanisayo kakhulu ukubana sinanzelele laba abazibiza ngokuthi bayi-new dispensation xa sebebuyela.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Mlindi Ramancinsana laye oyingcwethi kwezombusazwe othi umnyaka ka-2023 uza kuba nzima ngoba ibandla leZANU-PF selihlulekele kutshengisa ukuba lizimisele ukulungisa umumo welizwe.
Kuyinto enzima kakhulu ukuthi sikholwe ukuthi eZimbabwe kuzaba nokhetho olukhululekileyo ngezehlakalo esizibone iviki ephelileyo emasingo. Lokhu kuyinto esobala ukuthi abadala bayesaba, abadala balovalo, ngoba nanko phela besathandwa ngabantu, besajatshulelwa ngabantu ukuthi iZimbabwe open for business. Umdala usanda ukususa umgabe obeluhlupho kodwa uhambe kukhetho wayathola 50%. Lokhu yikho kumenza ke kathesi ukuthi njengoba esephiwe ithuba kodwa impilo lokhu ingaguquka, abantu lokhu behlupheka.
Enye njalo ingcwethi umnumzana Pride Mkono uthi kuza kuba nzima kumabandla aphikisayo ukuba akhankase emaphandleni ngoba ibandla leZANU-PF lizasebenzisa udaba lwezijezo zomnotho ukudinga usekelo.
Udlakela isibonelo esenzakala esigabeni seMasingo lapho bekumnumzana uThamisa esenza ama-convergence meeting yakhe onhlanganiso yakhe MDC Alliance lusitshengisela ukuthi nxa sesiya ku-2023 iZANU-PF vele izaza ngodlakela ngoba abantu sebediniwe, abantu sebefuna ukuthi into abakhokheli belizwe betshintshe. Ngakho iZANU-PF lokhu ayikufuni, so siyakhangelela ukuthi hatshi nxa siya ku-2023 kuzaba lodlakela olukhulu kakhulu, kuzaba lodlame abantu bebulawe.
Kodwa umsekelo wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla bazimisele ukumisana lodlakela lweZANU-PF esithi ibandla lakhe yilo elinabantu.
Mahlabe Zulu, abantu abaningi bayabuza ukuthi kambe u-2023 kuzaba njani uma siqathanisa ngokuthula lodlame ngesikhathi sama-election. Thina abantu be-MDC Alliance lamanye amabandla afundisa umthetho lamalungelo ayinqaba sibona ukuthi u-2023 elections ziyabe zilokuthula, abantu bevota kuhle.
Ibandla leZANU-PF lithi abe-MDC Alliance baqamba amanga ukuba elizweni kulodlakela lisithi benza lokhu ukuze umhlaba usolele eZimbabwe uchotheze ukhetho lona abathi MDC Alliance izanqoshwa nzima. Abanye bathi ukuqhamuka kodlakela lolu kwenziwa ngendlela yokungcolisa ibandla leZANU-PF ngoba isikhonzi somanyano we-United Nations sikhangele ukufika kumalanga amalutshwana azayo ukuzothola induku ezingaba zibangela izijeziso zomnotho. Umsekeli kanobhala oqoka inhlelo zebandla leZANU-PF kugatsha lwabatsha umnumzana Mabutho Moyo uthi i-MDC Alliance iqamba amanga ukuba kulodlakela elizweni.
Hayi, vele lokho kujwayelekile njalo bekuvele kulindelwe ukuthi abantu be-MDC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa ilizwe leZimbabwe njengelizwe elilomsindo elingelakuthula. bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulomuntu United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele eZimbabwe kulobudlwangu dlwangu. Kanti why lobudlwangu dlwangu kungenzakalanga ngoJanuary, ngoFebruary, ngoMarch, why kusenzakala ngoOctober? So kumele kubuye umuntu ovele United Nations. Kodwa hayi into engijabulela ukuthi amaZimbabweni savuleka amehlo iqiniso sebelazi. Njalo sebewazi amaqhinga wonke asetshenziswa yi-MTC.
Inani labantu abaya embuthweni kamnumzana Chamisa eMasvingo likhulu kakhulu, kodwa ngesikhathi esedluleyo abaningi abaya emhlanganweni le abavoti. Kuzakuba lomehluko na kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.